Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hobe mhlaka 16 Nkwenkwezi 2019 abantu bemikela ngemibono ehlukeneyo ukuhlaselwa kwakanduna wentabazinduna uChief Ndiweni abanye bemsekela banye njalo bemsola ngokuthi ugcothoza uhulumende amalunga ledalile parliament athi azokankasela ukudluliselwa phambili kokukhethwa kwamalunga awesifazana angena ngaphansi kohlelo lweproportional representation ukuba ludluliselwe phambili komnyaka ka-2023. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lezisebenzi zikahulumende ukuze azwe izikhalazo zazo. Abe commission ebona ngezokhetho ezweni sebeqalile uhlelo lokubhalisela ukuvota belungiselela uhlelo lokuquma lokungezelela isibanga sesigaba kwezokuvota abathi yi-delimination. Ku-Live Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana ngalezi sikhathi zobunzima lapho isimo somnotho silokhu sigugudeka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwayela izindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 490 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwe njalo ukuthi khona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.